thina njenge MDC Alliance sithi khona ke sivele kasibuyele emuva esikufunayo kuzeki ukuthi kayilandele imithetho ekhona njalo baseze izifiso zikaZulu lapha akhalaza khona ngokuthi abasuthiseki ngendlela abazama ukwenza ngayo izinto ngoba uZulu sesaba ukuthi bazabancedisa izanu ukuthi intshontshi phethu lokhu esilodaba lwama-ballot paper ukuthi kanti kuvele kuhamba njani. So yilo ezinye iy'ndaba kumele zixoxisane sibone ukuthi sizifeza ngoba kubhalothi yikho lapha kungani kuloduko ngoba ungakhangela khathesi ama-candidates okumele abe ekhankasa avotelwa ngu-president i-23. So singa-divide i-23 by 2 at least kangeni u-2 wonke 11 and 12 kodwa yena bona abakwenzileyo bathi iphepha lokuqala elama-president bathi 1 to 14 elesibili bathi 15 sebefaka umnangagwa phezulu okuyikho okungayisikho emthethweni we-electoral act. So sithi thina akulandele i-electoral act ukuthi ibhaloti kumele uma iphuma injani njalo ingaphumi injalo iyabe senyanyisa ngoba kazela ikaqedakala ukuthi injani njalo kukhombisa ukuthi iveki incedisa izano ukuthi baqile lapho.
Siyazi njalo ukubana iveki ayikalinikezi lina abamabandla ezombusazwe i-electronic voters roll lithini ngalokho?
Ngezinye zezikhalazo zethu ukuthi zimele zifezwe yiveki ngoba kumele sifuthiseke thina njenge-MDC Alliance sikhokhelwa ngobaba u-Advocate Chamisa ukuthi i-voters roll kayisiyo leyane ekamubeli. Uhlupho olukhona ukuthi nxa bengasiphanga i-electronic version kunzima ukuthi siyethatha inkulungwane zenkulungwane zamaphepha lapho kufake khona i-voters roll ngoba sifuna ukukhangela ngoba isikhalazo sidingiswa ukuthi kumele isithombe salo nalo owarejistayo sibe yiso esiphumayo ukwenzela ukuthi kube lobufakazi ukuthi ovotayo ngumakhumalo.